njalo silomthetho esawufakayo iconstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uchairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngingu-chairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufu i-trade union ngoba izinto ezisihlukumezayo njengezisebenzi yabedleko sihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi ukuba ngu-chairperson we-Progressive Race Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kazibutho kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7. Inye yakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football, ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigxilile into engizenzayo zinenge u-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akulamuntu oxabana lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabe ngathi bephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola uMnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bayakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yikuthi kube la ma-recalls. Ama-recalls abe lezi zathu zawo ezingasho zingene kizokathesa. Kodwa ngibona ngathi ama-recalls athe esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. Ngabona le mthethweni kuhanjiwe. Asikwazi uzaphetha ngani kodwa ama-recalls akhona. So kubela ama-recalls iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benketha kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ama-recalls hatsho ukuthi sokume yonke into. So bese kufanele kube lo mmele. Sangena sibaningi nami ngomunye wabo. Mina ngingene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ubana ngicaca ukuthi upresident wami ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esinichamisa lowo ngithanda ubana kucace. Angingenanga ngaphansi komunye umuntu. Lokho mfuna kuhle ukucace kuzwisiseke. Njalo ungananzelela khonapho sengitsho njalo. Yebo kambe kule njini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa thina siyaxuba abantu phansi lapha esihamba khona. Abantu well bakuzwisisa ukuthi yebo kambe emiyimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalaphana. Kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungisa ngokuya kwesikhathi. Angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokhu lalokhuya. Abantu yabo bayabuza kube lokuxoxisana lawo bathi yabo imbono sihamba sinjalo. Yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zinenge ezenzakalayo. Ezinye nezithi uchaba ngorayithi, ezinye zingabe zimsola. Kodwa i-bottom line yikuthi thina esihamba ngokufuqa ibandla le-CCC. Angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wathi ubani wakenzanga lokho. Kodwa thina sihloko siqhuba ibandla le-CCC. Esaziyo ukubana koBulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukubana kungene elinye ibandla elingayisilo le-CCC kodwa abantu kuba yilungela ukubana babuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu bacasisele ngoba okumqoka yikuthi kambe ngawuhamba ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-CCC imbali singayikhohlwa. Sibe le-MDC kwaba lama-recalls kube le-MDC kwaba lama-recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili. So asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endilethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le-development. So kuloko yikho esikukhangeleleyo lokho.